Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 kuMbindi 2021 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi liyakhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngomvulo ngesikhathi abanye ababalisi besithi ababuyeli emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi, njalo kusesatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Sikhangelele ukuthi kunzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Ababalisi sebeqalisile vele ukuthi abasoze benelise kuye esikolo. Kungakho-ke ababalisi abasuka engxenye kobulawayo siya ezikolo zemaphandleni okudingakala khona ukuthi agade.
Elokhe etheleka amazwi enduduzo ukulandela ukukhothama kwenkosi yamaZulu iSilo uGoodwill Zwelithini kaBheki Zulu izolo eSouth Africa.
Ngo-2017 izinduna zakwaZulu bezilapha kwaMthwakazi zize ngenkosi uMzilikazi wesibili, kutshengisa sobala ubudlelwano obukade bukhona phakathi nakwesizwe samaZulu lesizwe samaNdebele.
Izakhamizi zentolo eDoyana eMzingwane seziveze ukukhathazeka ngomtshina wokugiqa igolide i-stamp mill owakhelwe eduzane lemizi zesithi zisabela ukuthi kulakho ukuphazamisa impilakahle yazo kanye lezifuyo. Iningi lithi liyakhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngomvulo ngesikhathi abanye ababalisi besithi ababuyeli emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi, njalo kusesatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Izisebenzi zikahulumente zithi azivumelananga lomqhatshi wazo emhlanganweni oqhutshwe izolo eHarare kudaba lokwengezelelwa iholo. Umnumzana Fumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust usichasisela ngesimo sendlala kanye lokuphathelane lokuvulwa kwezikolo.
Bese kumenza ikhonokho nje ukuthi lonyaka izulu libe ngconywana, kuthe kusiba ngconywana nje kwaba ngconywana lemasimini, kodwa linye kakhulu kwezinye indawo abantu baswela imvundiso njengamafertilizer okulimazileyo njalo emasimini, ukuthi abanye sibili kuzaba zindlala. Kodwa okungcono ukuthi kwezinye indawo kuzatholakala okungathi ukuthi abanye bangathengisela abanye, abantu bangasizana ngendlela ezijiyeneyo.
Siyabona ukuthi uhulumende uthe lezikolo sezizavulwa njengokuyekethiswa kwemigoqo ye-COVID-19, njengoba besesiza ukuthi abanye abantwana abayenelisi ukuthi befunde besebenzisa inhlelo zebulenjini, kukanti abanye bese bevele sebengumhlambi kazelusile.
Sikukhangele sibili lokho ngelitsho lokho ngokubana kuyinto emqoka kakhulu ukuthi uhulumende yebo usekhulumile ukuthi izikolo zivulwe, yinto esiyamukelayo njengabantu abahlala emaphandleni ayekade bevele belohlupho lokuthi kasenelisi ukusebenzisa abantwana bengenelisi ukusebenzisa ubulembu i-online learning ngendaba zokuthi akula ma-networks, akulani, i-connectivity yangkhona inzima kakhulu. Sikhangelele ukuthi kunzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Ababalisi sebeqalisile vele ukuthi abasoze benelise kuye esikolo. Kungakho-ke ababalisi abasuka asithi engxenye kobulawayo siya ezikolo zemaphandleni okudingakala khona ukuthi agade ibhasi ngemali edulayo, amabhasi asebiza inhlawulo zawo nge-forex, umbalisi yena ehola imali yangekhaya khonapho i-RTGS. Sikhangele futhi ukuthi udaba lwe-corona kanxa uhulumende sethe sevulile kodwa kalukapheki, izikolo zemakhaya eziningi kasoze zenelise ukuthi zithenge impahla zokuzivikela ku-corona, ama-sanitizer, ama-maski. Eziningi izikolo zivelela zilamanzi, izikolo eziningi emakhaya kazila ama-classroom blocks. kuzaba lokuminyana kakhulu i-social distancing ayisozike khona.
Lo umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubane. Alokhu etheleka amazwi enduduzo okulandela ukukhothama kwenkosi yamaZulu isilo ukujonzwe litheni kabhekuzulu izolo e-South Africa. Abantu babekwa bebefika enongoma kodwa abaziswa ukuthi bengabuthani ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umnumzana Mangosuthu Buthelezi ubikwa itshele umsakazo we-SABC ukuthi inkosi ibulewe ngokuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 ngakho abantu bengayi ukuyabuka umzimba wakhe. Inkosi uzwelithini ibisele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lambili 72 njalo yake yalwisana lo mkhuhlane wechukela. Ichiye amakhosikazi ayisithupha labantwana abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28. Sixoxe lo mnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenkosi yamaNdebele engumzilikazi wesibili.
Isilo samaNdebele inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo wethukile kakhulu ngokwenzakale kusizwe samaZulu lapho ingonyama isilo samaZulu sikhothama inkosi ilusizi kakhulu ngesigameko lesi lezileli ifeli mnyama eliwela amaZulu.
Bekulobudlelwano obunjani phakathi kukamnumzana Khumalo isizwe sikamthwakazi lenkosi esikhothe?
Uzakhumbula msakazi njalo lesizwe sonke sikamthwakazi sizakhumbula ukuthi khona ngo-2017 izinduna zakwaZulu bezilapha kwamthwakazi zize ngenkosi umzilikazi wesibili zibuye lapho kwamahlandla amabili. Lokhu kutshengisa mhlophe, kutshengisa sobala ubudlelwano obukade bukhona phakathi na kwesizwe samaZulu lesizwe samaNdebele. Inkosi yamaZulu yiyo eziyaqoka induna uGumede ukuthi aphathe laphana aphathe isizwe sikamthwakazi kuleliyazwe. Le kuyindlela yokuthi khona bayabambisana isizwe lesamaZulu lesizwe samaNdebele isizwe sinye njalo sisebenza sindawonye.
Abanye babeyisola inkosi besithi yabangela udlakela kodwa yona yathi hayi kwakungenjalo abantu abazwisisanga kuhle.
Empeleni msakazi nami futhi ngisho njalo ngithi khona laba abantu abathi khona isilo ingwenyama yamaZulu zwelithini nguye owabangela ukulwa lokuyana kube khona bakuthi xenophobia kuyindlela eyokufuna ukucikelela phansi ubukhosi bakithi, kuyindlela yokufuna ukucikelela phansi inkokheli zakithi. Ngoba empeleni empeleni uzwelithini ubengeke anikele amaZulu ukuthi khona ahlasele abantu bakamzilikazi. Ngoba ungacabanga ukuthi ngo-2013 uthumele udade wabo lapha uzwelithini. Wabuya lapha esikhunjuzweni senkosi umzilikazi silo samaNdebele. Ezokusho mpela futhi ukuthi uyamhlonipha umzilikazi. Ezokusho mpela ukuthi khona umzilikazi singabantu bayo. Wakusho nokuthi khona ukusuka kwamzilikazi ne kwakungasombango kodwa kwakuyikuqhelisa isizwe samanguni, isizwe samantungwa, isizwe samaNdebele ukuthi khona umhlaba uqhele. Njengoba na futhi ngishilo laphezulu ukuthi khona inkosi isilo sathumela izinduna zazo lapha, isilo sakhetha induna eyiyona ezakuba libholoho phakathi kukamthwakazi loZulu uGumede oshonile. Lokhu kwakutshengisa mhlophe ukuthi isilo ingwenyama yamaZulu iyakuzwisisa njalo iyazi ubuhlobo njalo ifisa ukuthi ubuhlobo lobu buye phambili. Okokugcina inkosi uMzilikazi ithanda ukududuza isizwe samaZulu, iduduze lomndeni owengwenya owesilo samaZulu kodwil zelithi isilo sithi hayi duduzekani maZulu, duduzekani mndeni wonke. Kanti ke nesizwe sikaMzilikazi sonke siyakhala ngoba ingwenyama ibingumfanekiso wobukhokheli babantu. Ngalokho ke inkosi ikhala lezizwe zonke zomhlaba ngokukhothama lokushona kwesilo ingwenyama yamaZulu. Siyabonga.
Lo umnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo owazakala njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili. Sixoxela ekobulawayo. Embikweni oyethulwe izolo, ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abafika phose enkulungwane lamakhulu amahlanu, 1,496, selokhu waqhamukayo ngomnyaka odluleyo, njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha, 36,423, kukanti asabehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane, sebengu-36,283. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magiko uxwayisa abantu ukuthi beqhubeke belandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ukwenzela ukuthi amanani la engahlali ekhuphuka.
Into elumathisayo yi-behavior yethu njengabantu. Ofuthi i-behavior yabantu kayelaphilisi, kayelamuthi, kayelapheki. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi geza izandla nxa ukuthi ufundiswa everyday engagezi. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi gqoke imaski kuhle, yena ebona abanye besifa nge-COVID. So ngibona phambili laphiyana amanani ekhuphuka njalo. Okunye okwesabisayo ukuthi isikhathi somqando laso sisondele and singagcina siba la ma-cases angathi akhwelile. Ngithemba ukuthi i-vaccination process yethu izaba fast, sibode si-vaccinate. Lokhu kuzasinceda kakhulu ukuthi singabe sisiba lama deaths and so forth from i-COVID-19. Ngiyabonga.
Lo nguDokotela Rogers Magiko, ingcwethi ecubungula ezempilakahle, ubexoxa ecingweni ekobulawayo. Kweziphathelane lokwenzakala eMelika, abatshutshisi bathi bakhangelele ukuthi kubotshwe abanye njalo abantu abedlula ikhulu abaphatheka kungxabangxoza eyaqhamuka kusakhiwe se-US Capitol ekuqaliseni kukazibandlela. Abasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli besola ukuthi waqelibezelwa kukhetho. Lokhu kuvezwe ngemva kokubotshwa kwabeqembu elazakala ngokuthi yi-Oath Keepers abaphatheka kulingxabangxoza ngokungena kuleso isakhiwo ngokungekho emthethweni. Kutsho ukuthi inani labazathoniswa kulolu daba liza kwedlula amakhulu amane, 400. Abanye ababonakala emifanekisweni kumabonakude lakwezinye inkundla zebulenjini belokhu bedingwa ngamapholisa ohlobo lwe-FBI, i-Federal Bureau of Investigation. Izakhamizi zentolo eDoyana eMzingwane eMathebeleland South seziveze ukukhathazeka ngomtshina wokugiga igolide i-stamp mill owakhelwe eduzane lemizi. Zisithi zesabela ukuthi ulakho ukuphazamisa impila kahle yazo kanye lezifuyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eMzingwane.
Izakhamizi zithi kungaba ingozi enkulu nxa imithi efana le-mercury esetshenziswa lapho kubanjwa igolide ilakho ugelezela edamu le-Nexen okuyilo abalithembileyo esigabeni sentolo. Eminye imizi ngumango ongaba ngaphansi kwekhilomitha elilodwa kusukela kulumtshina. Unkosikazi Leaflet Ndlovu uthi izifuyo zabo zilakho ukutshabalala.
Izifuyo zinatha khulu mazokuwatsha ukugeza abantu bethatha khona okwakha so sokufaka isitampa lapha sokuzaba nzima ezakhamuzi like njengalapho kwehamayini amanzi inkoma sanathi khona lani wazagele ezevelele hamani futhi lakhwampha kuzagcina sokusenzakala khonokho amanzi ethu sengena yimuthi lwana abawufaka ugcina amanzi sebaba engasawathiki engasanathiki ngasasebenziseki ithe siyingozi esiyisabelayo.
Umnumzana Themba Noni, ezinye isakhamuzi sentolo njalo eziphila ngokwemba igolide sithi umtshina lo uqakathekile emsebenzini wabo kodwa usendaweni engafanelanga.
Ngabe singaphansi kwemakhaya singabi phezulu ngapha kula mashopu eduzane kule damu lezifuyo kuyazokubangela ukuthi umotoro nxa usukuma umoya umotoro uyasukuma usuke uzoafektha kula mashopu eduzane.
Ukansila kwathi form Nomzana Jethro Moyo uthi udaba lwesitampa lufikile endlebeni zakhe.
Kubana kazihlalisingi kazithokozi ngokubana isitampa sibe seduze ledamu lapho kunatha khona izifuyo zabo lalo kwesabela ukubana idasti ezolisuka kwistempila izabe isiyawela emanzini njalo izabe isiyawela emakhitshini abo njengobana vele kuyimizi kunsela yikho ukunqaneka kwezakhamizi.
Imbeko esiyitholileyo iveza ukuthi lesi sitampa kasiyakhiwanga ngokusemthethweni ngoba singabhaliswanga kugatho olubona ngokunakekelwa kwezemvelo olwe-Environmental Management Agency i-EMA. Imizamo yokuqoqa lo mnikazi wesitampa iyehlule njalo izakhamizi zithi kazikwazi ukuthi ngowangaphi. Imithetho yezokwenziwa kwamatsha ligugu kuleli inikeza amandla amakhulu kulaba bembayo osekudala ukuthi kube ingxabano phambilini phakathi kwezakhamizi labembayo. Inhlanganiso yamazwe omhlaba e-World Health Organization ikhuthaza uzulu ukuthenga nathi amanzi ahlangana le mithi efana le-mercury ngoba elakho ukuhlutshwa izifuba ngokuya kwesikhathi. Kusenjalo abesifazane abesigabeni sesibambene ku-Ward 4 eMzingwane sebesungule uhlelo lokugaya ukudla kwezifuyo abakuthengisayo ukuze baziphilise le muli zabo. Unkosikazi Thembi Mlilo olilunga levusanani feeds uthi basebenzisa izihlahla zeganga ukugaya lokho kudla.
Sikile siyakwanisa ukuthi siqobe incwadi zabo izihlahla zomuso zogagwamiva umbondo ithetshani umphafa zonke izihlahla ezeganga siyaquma amakhisi abe mancane sesihlohla esigabeni sesigaya sesichaya esesihlanganisa ke ifemulethi yasihlanganisa abantwana abagayisiwe bezihlahla lezi lela mahlanga leziku siyagayisa isifidi yethu leyi ihamba kakhulu siyanelisa ukuseva abalini abangu-351.
Unkosikazi Sibangiso phakathi uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengabomama empilweni zabo.
Ngiyakhile isiphala sami ngithengile ama-fertilizani okuthi nomima emasimini ngizuza ukudla kwabantwana ngibhadalele abantwana esikoleni ngabuya njalo ngenza akwaba kuningi vele ngiyangazuza imali siyadla ekhaya nje okalikhangela ukuthi kathesi izinto ezithengwayo zonke vele zifuna imali so uzoswela ithukele usweleni kodwa nxa ngisebenza lapha ngiyathola okuncane kokuziphilisa.
Bonanzo ilanga lamalungelo abesifazana kuyona leviki kule nkuthazo yokuthi bazukumele phezulu ukuze bathole amathuba alinganayo ngalesi sikhathi kule gciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseMzingwane ngu-Albert Ncube.
Lichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-R2s. Sixoxa ke ngokuvulwa kwezikolo okuqala ngomvulo. wakala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo.
Ungasitshela ukuthi njengoba izikolo zivulwa kuyona le iviki, lina njengamatitshala lithini?
Thina njengababalisi ukuvula kwezikolo ngesiphangiphangi akusiphathanga kahle ngoba kunje asilamali. Sikhangelelwe ukuthi ngomvulo zayo sibe sisemaklasini sifundisa, kodwa imali esiyiholayo, imali esiyiholayo yenelisi ukuthi sigade sihambe emsebenzini, sithenge ukudla, sithenge nje izigqoko zokuthi sigqoke lathi sihambe singabantu abakhanya emsebenzini. Kunje imali esiyiholile ngenyanga iphelileyo yavele yaphela singathenganga lutho. Kumele sibhadele abantwana ama-school fees lathi silabantwana abafundayo, kodwa ayenelisi imali yakhona. So ukuthi sivule izikolo asithabanga thina njengababalisi, ngoba sikhalela ukuthi uhulumende asizwe laye, akasilaleli izikhalazo zethu, asinike imali ethengayo.
Saxoxa labanye abazali abathi bona bayesabela ukuthi ukubuyela kwabantwana esikolo kungenza ukuthi udaba lwegciwane le-coronavirus luqale njalo, ngoba abantwana bazaba sebethelelana njalo bethelela labazali babo.
Izikhalazo zabazali ziyazwisiseka kakhulu, ngoba nxa sikhangele kunje izikolo ziyavulwa ngomvulo, ababalisi labantwana bahlulwanga ukuthi balegciwane le-COVID-19. Siyabuyela nje emaklasini, asikwazi ukuthi silalo yini abantwana bazabuya labazasiphathela, kumbe sizathelelana, kumbe kuzayenzakalani, asikwazi. So ukuqakathekile okumele kuyenzakale ukuthi sihlolwe, labantwana labo behlolwe singakabuyeli emaklasini, kodwa sesibuyela nje kunjalo. Njalo izikhalazo zabazali ziyezwakala, ngoba ungakhala izikole eziningi ezisemaphandleni ziyaswela, azilazinto ezokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Izikole eziningi ziyaswela, zilamali zokuthenga izinto ezingasiza ukuthi igciwane lingamemetheki. Akula manzi, amaklasi malutshwane, abantwana baminyeni. So ukuthi abazali besithi hayi siyesaba ukuthi igciwane lizamemetheka, kuyezwakala sivili. Njalo thina njengababalisi sikhala labo, ngoba lathi singabazali, lathi yithi sabe sitshona labantwana esikolo, yithi sabe sikhangela abantwana kusukisela ekuseni ilanga lize letsho. So sikhangelela ukuthi uhulumende akhangelisise khonokho, abe le ndlela yokuthi singakabuyeli emaklasini kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana.
Khona izikolo lapha kumi njani kudaba lokuthi abantwana lamatitshala bazivikele kugciwane le-coronavirus? Kukhona okulungisiweyo yini?
Izikolo eziningi ikakhulu ezisemaphandleni azila mali eyokuthenga izinto zokuvikela, izinto lezi ekuthiwa ngama-PPEs. Ezisemadolobheni zikhona ezitholayo, ezinye zikhona eziswelayo, kodwa ezisemaphandleni ziswela kakhulu. Yikho okusikhathazayo kakhulu thina njengababalisi labazali, ukuthi isikolo uyathola abantwana befunda bebaningi beminyeni. So ukuthi siyabuyela emsebenzini kungalungisiswanga khonokho kuyasihlupha kakhulu. Izikole ezisemaphandleni eziningi azilama class malutshwane, njalo okunye konke lokhu ama-PPEs kungabe kukhona kodwa kukulutshwane, njalo kumele kusetshenziswe ngabantwana abaningi ngesikhathi esinye, ezinye izikole azilamanzi. So yikho esikhala kakhulu ngakho ukuthi izikole ziyaswela, kumele kulungisiswe khonokho.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga ba engilinikiweyo. Ngiyakholwa ukuthi sizosebenzisana njengabazali lababalisi, sincedise abantwana, sincedise lokuthi imfundo yethu yeZimbabwe ibe imfundo elohlonzi, sincedisane ukuthi kungabe lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ezikolweni.
Lo bekungukosazana Melissa Jingwanangwana, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama nguChris Gande Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sinikiwe Mutanda, yena ongukansela kaward 10 eNtumbane njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhanseli yakoBulawayo. Sicubungula udaba lokuvulwa kwezikolo kanye leziphathelane lezempilakahle kuleli dolobho ngesikhathi amanzi esilela.
Kakhulu sikhangelane nabantu abesifazane ewadini kumbe ngathi Bulawayo yonke ejikelele. Isimo esingamhlanga kakhulu, ikakhulu in terms of ukuthi abantwana kuthiwa sebebuyela ezikolo lekuhlaleni khona lapho bengananzelela in terms of ukufunda kwakhona. Khathesi abantwana bahlala isikhathi bengayo esikolo in terms of i-transport, ukuhamba kwabo. You find ukuthi i-transport eyinye yesibili have ama-Zipco buses but ama-transport eningi they are charging at ngama-foreign currents, of which kuyenza ukuthi kube nzima because abazali abaningi abazali abazithengiselayo and bona laba abalutshwana abasebenzayo abatholi yona leyo i-foreign currency. And also eyinye i-challenge ebikhona kakhulu emakhaya yokuthi abazali bebehlezi phansi endabeni zokubhadala ama-school fees, endabeni zokuthi benike abantwana ukuthi baye esikolo. Konke khona lokhu bekuyi-challenge because of ama-lockdown ekade ikhona phakathi kokuhlala kwethu esigabeni. Ngoba sina sinanzelela kukhwele yonke into in terms of i-fuel. I-fuel ingabe likhwele konke kuse kukhwele, intengo zakho konke kuse kukhuphuke. Nezikolo ngikhuluma nje ezinye izikolo zikhwelile, ama-school fees akhwelile lanxa singama nje ngokunye but i-school fees ma singathi simile but in terms of ama-levies and everything ezikolo zikhwelile. And also kule ndaba yena le ukuthi izikolo zivuliwe kumele abantwana bebe nama-mask, kumele babe nama-sanitizers yena lawa akhona, okungangokuthi kuyi-challenge ikakhulu kubazali ukuthi banelise ukuthi asithi yini umama olabantwana maybe abangu-4 bonke kumele bathenge lama-sanitizer, kumele babe nama-mask ingxenye phosenga-3 xa engawatshwayo. Nxa engasiwo lawa awatshwayo uchange sekumele ukuthi ngelanga antshintshe phose maybe ngxenye ka-3 ngelanga. So kuba i-challenge esenkulu kakhulu, ikakhulu kulawo kuwatshwayo akula isimo sibi in terms of ukuthenga ama-sep ukuthi abantu bekwanise ukuthi bewatshe wona nawo ama-mask wona nawo.
Isimo samanzi-ke sona sinjani edolobheni lakoBulawayo, njalo abantu lokho besenelisa ukuziphandela yini?
NjengoBulawayo asikabuyeli kunomal ukuthi sithole amanzi njengemfanelo ukuthi siwathole njani. Lokhu esiseseku-water shedding. So uyabona ukuthi isimo sangikhona sona leso siyabe singacezanga umuntu wesifazane. And endabeni zokuthengisa abantu engikhona bengathi basaqala ukuthi besukume futhi ukuthi bayathengisa ngoba phose ngingathi i-half of i-population yethu ngabantu abaphila ngokuzisebenza, ngabantu abaphila ngokuthengisa. So abantu lokhu besacathuna. So isimo sangikhona engingakutsho ngamafithane ukuthi yisimo esingakabi inhlanga kangako kwizakhamizi and kukakhulu kumuntu ongumama owesa.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sinikiwe Mutanda, ukhansela kaward 10 njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kukhansele yedolobho lakoBulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi liyakhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngomvulo ngesikhathi abanye ababalisi besithi ababuyele emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi, njalo kusesatshelwa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sizwe amazwi enduduzo avela kumnumzana Stanley Raphael Khumalo, owazakala njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, kulandela ukukhothama kwenkosi yamaZulu iSilo uGoodwill Zwelithini kaBheki Zulu izolo eSouth Africa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.